ngakuthi ukuthi ngoposa ngaba liqhikizo kono ukukhulunywa ngoba kungani ngoba thina sasisithi sikhula lapha sibhuti endaweni zabothunga endaweni zabowange main camp laphana umgwaqo wefulusi kwakungahambeki kwakungasikwanisa ukudrayiva ngo-60 kilometers an hour la babeqaleliwe lamabhakane ukuthi don't drive beyond 60 kilometers ngoba wawuhlangana lemihlambi yenyamazana zonke ongakazuzitsho imihlobo lemihlobo kodwa kathesi ngawuzohlangana lenyamazana endaweni engizitsho lapho ukuthi zarira kubothunga kubowange national park imigwaqo layani ungadrayiva kathesi ungahlangana lenyamazana enjengendwangu kumbe okuyizinyamazana nje okuncane njengabomvula inyamazana asikabi I'm sure ungakhangela labo even abe-national park abasakwanisa ukwenza ama-animal counts la but eqinisweni thina esibonayo inyamazana azisekho ngoba wonke lo mgwaqo uyadrayiva nje 2 hours ungahlangani ngitsho le ndlovu kumbe yodwa
kuyini elikwenzayo lina njengabameli bedale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba
udaba lolu ngiyakutshela lunzima ngani ngoba kukhanya kungaba liqinisa ukuthi kula iziphathamandla ezikhulu ngaye ngakukhuluma lo baba unema esesingu-minister of environment khangela ngezinyamazana ngoba sake sabupha amanye amadoda ayethwele impondo zendlovu impondo zabobhejani ngilo baba usibando ku-MPA the other binga sababupha amadoda la bemathathu sabachiye epolice station le mpondo zabo kodwa zari zesiphenduka after 3 days abengaseke esitokisini kuthiwa hhayi kube le order from above waba lo munye umuntu omkhulu phezu kwapho kunika i-directive ukuthi abakhitshe abantu laba besitokisini kuba nzima ngoba kukhanya sibili kule zandla zabantu abadala phakathi and ukululungisa ukudaba lolu uyakwazi uhulumende ngokunemali ngikhuluma layo wathi hhayi siyakwazi sile ukuthi kulabantu abakhulu abaphakathi kwendaba lezi kodwa nxa sithi siyababopha ababopheki ngoba bale connection balobudlelwane labantu abadala abasembusweni khonapha ezimbabwe so kuba nzima sibili ukululungisa kodwa into eyaziwayo ugovernment iyakwazi ngoba sake sakhuluma ngakho sesizamile isikhathi esiningi siukuthi siwazise ngakho khonokho labo bayakwazi.